Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela injabulo enkulu emsakazweni Studio 7 ngesonto mhla ziku-29 kumpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje olandela ezamasiko umnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lawakulezi nsuku owe-artificial intelligence lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lwesiNdebele lezi indimi zakwamthwakazi kuphela.
Zibe zisefunelo wethu zigcine thina singalahleki ngenxa yokuthi umhlaba kuthiwa uyadevelopa abantu abadevelope ngolimi lwabanye.
Wezemidlalo umqondisi weqembu elidlala kwisigaba se-Southern Region Division 1 LAIX Hotspurs uSiphambaniso Dube ulonza imbali yaleli qembu lona elidume ngokupha lawo asemakhulu abadlali abalohlonze.
The foundation was first named changed to Ajax, the Hotspurs, because of Ajax America and Kumdan Fada being in the mix.
So, onke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Olandela ezamasiko umnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lawakulezi nsuku owe-artificial intelligence lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lwesiNdebele lezinye indimi zakwamthwakazi. Asizweni chasisa kabanzi kungxoxo esiyiqhubelaye.
Kumanje nje ngibhizi ngile gruphu yabantu abangama developers, software developers esibhizi siyifoka, kuthiwa yikufoka manje senza kuthiwa yiLinux distribution lapho esiyenza khona i-operating system ezabibhalwe ngesiNdebele nje kuphela kungekela mabali esikhiwa. Kube ukuthi nama-apps sizama ukukhuthaza abantu ababhala ama-apps ukuthi babhale ngesiNdebele. Kube ukuthi nathi uma kusiya ku-technology in future into zona ezesezikhona artificial intelligence ngezinye izinto esifuna ukuzi-incorporate zibe zisemlumeni wethu zigcine thina singalahleki ngenxa yokuthi umhlaba kuthiwa uyadevelopa abantu abadevelope ngolimi lwabanye. Ezinye izizwa zikwenzi khonoku akukho nzima kakhulu ukuthi nathi sizilondoloze kodwa lokhu sihamba le-technology. Sinye butho laphana isinenjongo ngoba inkosi yathi amabutho kawakhulu ebe maningi, so senza izinto eziningi kodwa sibe busy ngazo ukuthi ezintweni zonke lezi ezenzakalayo kulondolozwe usiwo. Ngamafitshane sengingakuthi kwenziwa yikuthanda isizwe sakithi esakomthwakazi. Yikho nje okufuqayo, akwenziwa mhlawumbe inzuzo yemali ngoba kayikho. Kuningi impela okufuna ukwenziwa ngibhizi nje kumanje ngamakhingzilikazi memorial lectures nokudabuka kwaso usizwe ukuthi sadabuka njani, sakhiwa njani isizwe, inkosi yasakha saba lama-institutions asaphila namanje zalondoloza indini nama-cultures akamthwakazi ahlukeneyo.
Ubona ingani liza luqeda nini njalo luzasebenza ngempela?
Uhlelo lolana gijima ngendlela esifisa ngayo. Luyanid a lot of funds, luyanid a lot of commitment. Currently we are just doing it more at a language translation, but kuyanideka ukuthi kube ne much more involvement yabantu abaningi, ikakhulu abantu abangabe bekahle lapha ezikhwameni, ukwenzela ukuthi kube lento e-holistic, ingabi i-half yesiNdebele or ezinye zezindimi zika Mthwakazi ngapha at the same time isikhiwa besifisa ukuthi ngabe nje phakathi nje umuntu ukwengena mayefuna ukwenza izinto zakhe ngesikhalanga ufuna ukuzenza ngesitonga ufuna ukuzenza ngesiXhosa ufuna ukuzenza ngesiJawunda akuthole konke kukhona kuphela ngokuqukethwe so our first step kuyabe ukuthi senze operating system so ibhaleke kuyonke into ngolimi lwesiNdebele that will be the first stage amanye ama stages later where they expecting ukuthi ezindimi zibe integrated but at the same time kuyadinge ukuthi sithole labantu abasha abafisa ukubhala ama app ngoba lena ioperating system sesifisa labantu abayabhala i app yakhe eqondane lokwesizwe kumbe iqondana nokutracker inkomo zakho kodwa kubhalwe ngesiNdebele kumbe iqondana lokufunda izichaza amazwi zibe khona phakathi khona phana izingwalo zibe khona kwapha into ezihlukahlukeneyo it's a huge project that should be done with the thought process ethi yona into le izoyenziwa ngabantu abantu abantu abethu seda ngoba manje bengasifica lathi sesabaprepela kuma large language models for example ku artificial intelligence machine learning esiNdebele bayofika nabo bazithole bele chance into embi ezoyenzeka masingakwenzanga lokho ukuthi ezinye izizwe zibhizi ziyagijima kwaphana kulwana ulayini yona lana zigijima zicupha information yonke yezizwe zonke ngoba the future is the information age. Information age means onguyo le information nokwazi ukudlala ngayo into zabo data science nguyo umuntu ozosala engumuntu emhlabeni ne-economy izokontrola ngumuntu onjalo koke thina singathi thina okwethu ukufida ama-systems abo-America abo-China sibe yithi esibatolikelayo ukuthi into yethu sibe uthole ukuthi yithi esichazayo lokuthi umviwo kuyini kwenziwani ma ulima kwenziwani ehlobo kwenziwani kuyahamba bona bayaku-translate bayaku-commoditize bayakhula kuma-economies abo bayaqhubeka futhi besicontrola ukuthi thina what do we ingest ngoba bazosinika bona what to think and what to say so kulusizi mathina singahlala sithi thina silinde amakhiwa njengementalithi sekeziyithole kumbe silinde uhulumente njengesinye isikhalo engibhizi why ma ngi-addressa i-culture ukuthi hhayi bafowethu nge-culture yethu is too rich iyakwazi ukwenza ukuthi thina ngokwethu sithuthuke ezindaweni abantu bakomthwakazi sisabalale ezizweni sizingcweti kuma-fields amaningi kakhulu some of our the best experts in the world baphuma esizweni sakithi bagcwele basabalele umhlaba kumele bathole ukuthi babe nokuyi-inspiration ukuthi baletha njani back that expertise zabo towards ukuthi i-future yesizwe ibe njani
lapho ekulungiseleni isizwe ungathi abantu bakhuthaza ukuthi bekwenze ngaphandle kwembadalo yini njengokuthi beletha ama-apps abo ukuthi kumbe ukudinga inkomo kumbe ukwenzani kumbe kule mbadalo ngiyakwazi abalaleli abanye base becabanga ukuthi ngizatholani
ngoba ma ungaphilela kuphela ukugeyina inzuzo ikakhulu yemali nezinto zemhlabeni nxa thina esakhulela enkonzweni kuthiwa okomhlaba kuphelela khonapha emhlabeni angikhole ukuthi ungaba lebizo kusasa njengenkosi omzilikazi uyaphelela khonapha emalini zakho kuthi kusasa ikampani wena ma ungekho isokuphelile ku-open source community kukhona ama-paid for applications umuntu uyadevelopha into towards i-operating system ayenze ngesiNdebele kuhle kanjeya kodwa abesesithi hayi eyami i-commercial version ma ufuna ukuyifaka lapha ku-operating system uzobhadala into engaka nabo abantu ma beyibona leyani into i-sdingo bazoyithenga vele ngoba yinto eyenziwayo vele ku-technology
Lowo ngumnumzana Bongani Maswi Mkhwananzi othakazelela ezamasiko esixoxelayo eseJohannesburg wele South Africa. Ngengilitshiye okwesikhatshana ezandleni zika Ezra Chisa Swanda we Studio 7.
Sigcina amasiko
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje ngibambele umthembu ozithembayo uGibbs Dube, imoweni ezathisa sibanda. Ngixoxa lobaba uThomas Ngwenya, yena-ke u-retired general wayekuviyo lebutho le-Zebra.
Kathi ke mina ngihlale kakhulu eHarare. Bebethi nxa beyangixhawula kusemfeni, bengingaxhawuli. Ngoba nxa ethi uyangixhawula ngithi usufuna nditshaya ingquzu. Bengingaxhawula lakhathesi mina. Nxa ibhosi siyadlala, besingaxhawuli ithimu ingakaqedi ukudlala. Ngoba ukwazi ukuthi ulelethe, uphethele, uza kuthululelane esandleni sakho.
Kuyini osokusenza ukuthi abantu baxhawule bakuthathe ngomkhuba wophi lo?
Soko labantu abangenelayo mayelana nempilo yakithi, iculture yakithi silahlekile.
Ilahleka njani? Bakuvumele njani abantu maNdebele ukuthi kubantu baqalise kwezimkhubeni?
Imali impande yesono. Yeah. Abantu bakithi sebesihla ngokubehlanganisa imikhuba yakithi ngokuthenga.
Kuthi bona lapha sokuyikubulala phela isintu.
Yikho kakhulu.
Njalo ke sesikubona kathesi abantu sebejwayele ukuthi kuyagejwa amathambo ukuthi umuntu siyangcwatshwa kutsha. Bekusenzakala yini le kwezindebeleni?
Hatshi mina ngikwazi. Engxa engikhule ngengongoma. Even nxa kuthiwa kwasokonakele ekhaya, abantwana babekhitshwa bayehlala komunye umuzi. Kuthiwe nxa sokuqediwe kuthiwe hayi ukhulu wena uvakatshile, ugogo wena uvakatshile. Kathesi sokuhanjwa nabantwana emangcwabeni. Kambe ngumkhuba wanga.
Akulaya abantu ukuthi kwakusenzakalani kudala nxabanebe ngafundi ukuthi kwakusenzakalani.
Abantu abayiba abakhulileyo khathesi, abantu abatshakazela izinto zabo ngokuthanda kwabo.
Njengokuzayo babungwenya ukuthi kulungiseka kuthiweni lokho isikhathi siyahamba. Njalo ke abadala abaningi abasekho, isintu sesitshabalele, ulimi solutshabalele, kwenziweni?
Sesibanotshwana, alubani kuyahlalwa phansi, abantu asebekhulile, uqoqwe ngembali zethu, ngokuzibutha kwethu, ukuthi kathi siyibambe njani indaba le, ngoba izachithakela abantu bethu nabazukulu njengoba likubuza.
Ekutsho ukuthi kuzoyenziwa ngubani nxa thina abadala lingakwenzi?
Thina ongwenya engxanye asisebabendlini enkulu. So ukuthi sithi thina kakubuthwane, hatshi kuba nzima.
Ulimi lalo solutshabalela ingwalo nendaba zingekho ezindebele zokufundisa abantu.
Hayi, ingwalo esezibhala sokubhala izingwalo ezokuqamba amanga. Yeah, ezokuqamba amanga okwedlula iqiniso.
Nxa ukhangele ubona ngani kuyabe sokusithini ngo-2030, kuyabe sokuhamba njani ngo-2030 la? Kuyabe sekhona ulimi lesindebele?
Ngo-2030 lo ngoyabe ngowani?
Mhlela nisizo phela ngo-2030. Sindeza sisekhona.
Akale njele ukuthi xa wena uphumile walibona ilanga, so kumele uhlale izigidi zigidi zeminyaka lokho sesikhundleni. Mithe kumele ube kube lokho.
Ayikho
lokho. Yeso sigwenxa sesikhona namuhla.
Kulungisela uthini?
Uyazilungisa vodwa. Okungapheliyo kuyahlola.
Belilami wezathisa sibanda wezamasiko lokuphila kwabantu zulu zonke. Ngiyambambela umthemba sithemba uKibbs Dube nethemba ikholisa ingxoxo engenzelwa baba uThomas Ngwenya. Libe losuku oluhle, sibonane
kwelizayo.
Ngesizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabaka Ncube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Amukela Dube osebenza lezinye izakhamizi ukuthuthukisa isigaba ngokwakha iklinika eKezi phansi kukanduna uMalaba.
Ukuthi kuqala ku-19 kusiya ku-26 kilometers uMasilanda amakliniki eyiyo okuyikuthi soyathembile njengoba leli kliniki lethu lingakapheli. So sinohlupho olukhulu nje ku-19 to 26 kilometers le abantu abayihambayo sihlangana nobunzima obukhulu kabi. Nisonisho ezinye zezakhamuzi ma zisiya kwelashwa kulezo zibhedlela ezihambela amabanga amade zinakho ukuthi ziquleke ezindlini zesinto ezindleleni ama bakhulelwe abanye bagcina bezelethele ezindleleni kube sokuthi abanye kugcina kumoshakala leyo mithwalo yokukhulelwa kwabo begcina beswela besezindleleni.
Ikhona na imifula echatshwayo nxa abantu besiye emaklinika njalo kunamabholoho na?
Ikhona imifula nayo kayinamabriji akusayiwe esibhedlela sokuyukuthi kulalwe kulinde imifula ize yenje. Ihlukumezeke kakhulu nje ngendaba yekliniki. Ma ucabanga nje umntwana egula yizitresi kuphela nje. Noma umntwana ma egula esesikoleni kwesinye isikhathi ithole ukuthi imifula igcwele akukhona ukuthi umlande esikoleni umise esibhedlela.
Uhlelo oluqhutshwa yizakhamuzi olokwakha eklinika luhamba njani?
Siyazama ukwakha laphana baba. Siyazama ukwakha kuthi uthi sesiqede iblokhu yokuqala. Endelesifikwesibili lokho sizama ukuhlanganisa singabantu abangaphandle kwelizwe siyazama ukuthi sihlanganise sizizalwane nje ezingaphansi kwendini bavumalaba nganeyinyana nje nabanye abase diaspora phesheya kwezindlandle bakhona abambalanyana esizama ukuthi sihlanganise nabo khona laphana. So kunokuhamba kuhambe kune nxa yokuswela izimali.
Uhlelo lolu laluqala nini baba Dube?
Uhlelo sokuyisikhathi lwaqalwa sokuyisikhathi lwaqala kuthi ukuthi yona ikliniki ngokusungulwa kwayo yasungulwa ngama-1985 yangayakhwa and then kuthe ngema kwama-90s khona lapho ngingasazi ukuthi yaqala niye yakhwa yabuya yama futhi lobu yakhiwe and then ngo-2021 sabuya sahlanganisa njalo esiqalele ukuhlanganisa izakhamuzi ikho lapho ethe ngabo-2023 kwaphela lelinye ibhulokhu esaqale elinye khona manje ku-2024.
Uhulumende lekhansili lige lenelise ukuthi lixoxisana laye na akula sizo oluvela ngale.
Siyazama ukuthi sicocisane nabo kusukela kudala kodwa uyazi uhulumende ngabantu abathembisa izithembiso ezingafezeki. Nyaka nomnyaka bayathembisa kodwa ayikho into esiyibonayo aza nayo. Yikho kwasenza ukuthi size sithi ngcono thina siyizakhamuzi zendawo sibumbane singabantwana sibe sihlanganisa khona lokhu kuncane sakha kancane kancane.
Pho abantu bengaphathisa njani?
Noma kungaba into ze-roofing noma kube ngama-doorframe noma kube yiningo zokukampela ikliniki. Noma kungaba imali yokuthi sikhona ukuthenga noma izamende kufana nokuthi nje asikakabi nekliniki kuleyo ndawo. Sazama so siyalicela uchaso kuwo wonke abangabe belalile.
Abantu bengalixhuma ngaphi?
Bangasixhuma kule inombolo 0277 9083 8621 0277 9083 8621.
Kusigaba sabatsha namhlanje besithexoxa lomnumzana Amukela Dube osebenza lezinye izakhamizi ukuphathisa ekwakhiweni kweklinika ekhezi phansi kukanduna uMalaba. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguThabo Kancube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisifanda.
Ngiyabingelela abalaleli besihlwa namhlanje. Ngiyabonga kakhulu kwamkela kulelo hlelo. Siyabonga namhlanje bengifuna sikhangeleni udaba lokuphathana kwabathetheneyo. Ngizabala kwabase-Efesu ichapter ka-5. Ngisehla laphana ngiyakuvesi 22. Bafazi, zehlise nini ngaphansi kwamadoda enu njengokungathi kukuye inkosi, ngoba indoda iyinhloko yomfazi njengokuba uKristu eyinhloko yebandla elingumzimba wakhe, yena ongumsilisi wawo. Njengokuba ibandla lizehlisele ngaphansi kukaKristu, kunjalo labafazi ngabazehlise ngaphansi kwamadoda abo ezintweni zonke. Madoda, thandanini umkenu njengoKristu walithanda ibandla wazinikela ngenxa yalo. Qhakathekile kakhulu ukuba nxa sikhanyela lolu daba. Sinanzelele inhloso kaNkulunkulu nxa abantu bethethene. Siyananzelela ukuba ngesikhathi esiningi, khathesi sokusilwa lobudlwangudlwangu, abantu besilwa, amadoda etha abafazi kungala kuzwanana, ikanti njalo khathesi sihamba phakathi kwezikhathi ezibuhlungu kakhulu, kusiba le ndaba zamadivorce ukwehlukana, abantwana besala bebodwa kudabuka izimuli. UNkulunkulu lapha ekhuluma ngompostoli uPawulu uyasichasisela ukuba kambe indlela esingahlela ngayo njalo esingaphathana ngayo njengabantu abathetheneyo kumele ibe njani. Okokuqala mfundisi, sinanzelele ukuthi abaningi sijayele ukugcizelela okunye, kodwa uNkulunkulu uqalisa ku-25 laphana esithi madoda thandanani nabomkeni njengoKristu walithanda ibandla. Okokuqala ukuthandana. Abantu bethandana kulula kakhulu ukuthi lizehlise komunye ngomunye. Lapha siyananzelela ukuba Pawulu ukhuluma ngamadoda ukubathandana omkeni, kazangathi eqalise ngabafazi, waqalisa ngamadoda. Ngenxa yani? Ngoba indoda yiyo inhloko yomuzi. Njalo uyakhuluma ukuba omama babuthakathaka isikhathi esiningi. Ngakho-ke uPawulu uyasikhuthaza thina amadoda ukuba asithande omkethu. Abe sesinika-ke izampulo, umzekeliso asinika wona ukuthi khangelani indlela uKristu athanda ngalo ibandla. Walithanda waze wazinikela impilo yakhe, watshiya amazulu, watshiya ubukhosi, walanda thina. Ngakho-ke lathi baba, kulezinye izinto okumele sehle kizo ukuze sithande omkethu. Singenza njalo, okuningi lokho kwenzakalayo akusoze kube khona. Sibe sesiya laphana esithi bafazi zehliseni ngaphansi kwamadoda enu. Omama kuba lula ukuba bazehlise ngaphansi kwabomkabo nxa obaba bethanda omama. Linzima lelo, kodwa ke yiwo umuthi lapho esiphiwa yilizwi lenkosi ukuba bobaba thandani omama, kubomama zehliseni ke kubobaba. Lizehlisa kalula nxa ubaba enjani yokuthanda. Akutsho ukuthi ubaba uzaba lezinto zonke, akuzange kuthiwa ubaba uzaba le mali yonke eyabe ifunakala, akuzange kuthi uthi ubaba uzaba la yonke into, kodwa ke uzaba nalokho alakho angakukwanisa. Yonke umuntu ongubaba ulakho lokho ulothando. Ngakho namhlanje ingqobekini kubaba ukuba bathande nomama. Sensiza kubo mama njalo ukuba kuqakathekile ukuthi uzehlise kumkakho. Nxa kukhona, ngoba singabantu kuyabe kukhona okunye elingazwisisani khona, kodwa kululana ukuthi uxoxisane ngakho. Hayi baba, laphana izolo kwenzakale lokhu, wena ubona njani? Hayi mama, nami ngibona so. Alibona ukuthi kuba mnandi lokhuyana? Abantwana babone umzekeliso ukuba imuli enhle injani. Ngiyabonga kakhulu ngokulalela. Akho ngifuna sike sithandazenini. Baba, sithandazele imtshado yabantu bonke abalaleleyo ukube liyiqinise Nkosi yami. Izwi lakho lilamandla, liyiguqule baba. Imuli ebesezingane zingadilika, akuzihlanganise njalo ngegama likaJesu. Hayi Nkosi, iqinise imtshado, ube lothando, ube mnandi kanjeyana. Nkosi likusize.
Bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Wezemidlalo, umqondisi weqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1, LAIX Hotspurs, uSiphambaniso Dube, ulonda imbali yaleli qembu lona elidume ngokupha lawo asemakhulu abadlali abalohlonzi. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lonyaka iqembu le-Ajax Hotspurs lifikise iminyaka engamashumi amabili lantathu lasungulwa nguDube kanye labanye bakhe esikole se-Foundation College edolobheni lakoBulawayo.
I-Ajax Hotspurs Football Club yabunjwa ngomnyaka ka-2001 ngoMay. Sibumba ngilamanye nje amadoda okwakuthiwa nguLove More Masunda lomunye okuthiwa nguWitness Ncube. Kuyi-school team, sizama ukuthi singadlala u-Coca-Cola tournament eyayidlalelwa yisikole. isikolo kodwa ke ngenxa ukuthi i foundation college kwakungaso formal school ayi asisalitholanga ithuba lokuthi lathi singene kule tournament
udukela abanye bakhe abazange belahle ithemba kodwa baqhubeka bedlala imidlalo yobungane lamanye amaqembu
kuthe sokunjalo wasokuvela ithuba lezifa unit cup kwakuregister nje yiloba ngubani social team ezizwayo ukuthi ingaregister lezifa ingene kudraw so saregister lathi ukubulawayo province sadrawa le Derby Port sasesidliwa asaqhubekelanga phambili but sasidlale kakuhle kakhulu sasesizodlala ifrenki lene iteam owakuthiwa yi-missing link eyadlala kuzifa ubulawayo province division 3 yasesehluleka ukuthi iqhubekele idlala phambili yasesinika yathi sibona abafana besikolo abahle abadlala kakhulu ibhola sicela ukuthi kube yibo abathatha i-franchise yethu yokuthi singene ku-division 3 sidlala
ekubunjeni kwalo iqembu lalibizwa ngegama lekolishi kuthiwa i-foundation college kuthe umnikazi wekolishi esethena kabazidingele indleko ezidingakala ukuba kuqhutshwe inhlelo zeqembu abaliguqule lelo gama laba i-foundation Hotspurs balitshintshela baye i-Ajax Hotspurs ngoba sebezama ukutholela abadlali amathuba okuyadlala kwamanye amazwe
link with Ajax America. Abantu they always believe Ajax Amsterdam, Ajax Cape Town, but the first link that came through was Ajax America that had a twin club in Cameroon, Walter Ajax Yaounde. And then umnikazi we Ajax America was a city he wants to link with us, something a very good player, and the foundation was first name changed to Ajax. It was spells because of Ajax America and Kumlan Bala being in the mix. Kwakumeluti by then umnikazwe Ajax America edlule emthatha from Cameroon and then ehambelayo to America to further develop the talent ka Kumlan Bala. But it's unfortunate the Ajax America then folded up.
Ngomnyaka 2007 iqembu le Ajax Hotspurs lithole ithuba lokuzwana amandla lamaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League ngemva kokungena nakwalo kumncintiswano we-CPZ Cup wona okufana nje lowezifa cup ngoba uhlanganisa amaqembu amakhulu lamancane.
At one point participated ku-CPZ Cup and yayilama qualifiers ama team ayang 16 e-Premier League joined by the 16 best teams from all leagues Division 1, Division 2, 3 and social and we had beaten Imimosa Football Club which is now known as Platinum FC. We wish to be drawn with Highlanders but we got Chapungu Football Club.
Umdlalo lo uphele iqembu le-Ajax Hotspurs linqotshwe nge-3 kanyaka kodwa uDube uthi bamisana lalo iqembu le-Chapungu baze baqala ukusekelwa ngabantu basenkabazwe njengoba lowo mdlalo ubusenkundleni ye-Ascot edolobheni leGweru. Ukuqhuba kuhle kweqembu le-Ajax Hotspurs kumncintiswano we-CPZ Cup kudale ukuba abadlali balo beqale ukuthengwa ngamanye amaqembu.
Our first sale from the juniors was uSibusiso Tambo, the current Arsenal captain. He was bought by Equalaton, the football club. I remember payment kwakungamabhora ambalwa ngoba we're developing and we really needed the equipment. Our first export was uHilary Matsibanyika. We sold him to Orapa Parks in Botswana. That was 4,000 puller that we got for Hilary Matsibanyika. But it really, really, really meant a lot because we're in the lower divisions.
Abanye abadlali abadlalela iqembu le-Ajax Hotspurs abadlale phandle kwelizwe ngababalisa uKhumbulani Banda odlalela iqembu le-Maritzburg United eSouth Africa kanye no-Divine Lunga odlalela iqembu le-Mamelodi Sundowns kodwa othengwe liqembu le-Golden Arrows ngesikhathi edlalela iqembu le-Chicken Inn. Baningi abadlali beqembu le-Ajax Hotspurs abadlalela amaqembu adlala ku-Premier Soccer League. Njalo laba ngababalisa abadlali beqembu le-Highlanders uPeter Mudua kanye ne-Reward Muza, umdlali weqembu le-Arnel uChristian Machisi, imvimbi yeqembu le-FC Platinum uMbongeni Ndlovu kanye labanye. Okwamanje leli qembu ngelinye lambalwa elizweni alemvunulo eyenzelwe lona njalo yolophawu lweqembu, lokhu ngemva kokubambisana kwalo lenkampani ye-Wolfware yona engiyezizalwane zelizwe leZimbabwe ezihlala kwele Bhilithani. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. olandela izamasiko umnumzana Bongani Mazwi Mkhwananzi uthi yena labanye bakhe baphakathi kokulolonga umtshina we-application ofana lowakulezi nsuku oye-artificial intelligence AI lapho okuyabe kulotshwe ngolimi lesindebele lezinye indimi zakomthwakazi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlangani sithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.